Emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe Jameson Hotel eHarare wokubonisana phezu kwe-media regulation draft, abaningi baqonqosele ngokuqakatheka kwalomthetho. Ukuswelakala kwalomthetho bethi kuyingozi ekuthini kuzokwenza uhlangothi lukahulumende lweZimbabwe Media Commission oluvele lulamandla akusisekelo sombuso luqhubeke lusenza umathanda. Okugcizelelwe ngomunye wamalunga ebhodi enhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe, umnumzana Raphael Khumalo.
Soke khathesi sokumele ukuthi sibone ukuthi ngale i-Media Practitioners Bill singenza njani ukuze sisebenze ndawonye leZimbabwe Media Commission ekukwenzeni umsebenzi wabathathela izindaba ama-journalists lalaba abemukela lezi zindaba ube lula njalo bathole izinto ezinjani ezimqoka eziqinisekileyo. Abaningi bayakhathazeka bathi kathi thina siyi-VMCZ Voluntary Media Council kungani sesifuna ukusebenza lento kahulumeni. Ungaze wazikhohlisa mlaleli, noma ungaphi noma ungaphi, kumele ukuthi thina njengabantu abazimeleyo njenge-VMCZ silethe lokho esikuphetheyo kuhulumeni, sithi nanku esilakho ukuze bangakwemukela sisebenze ndawonye labo ekugcineni iZimbabwe yephumelelayo, ayisiyo VMCZ.
Wengeza uKhumalo ethi kuyingozi enkulu ukuswelakala kwalomthetho ngoba kungasoke kwenqabela uhlangothi lweZMC ukubumba umthetho lusebenzisa amandla alo akusisekelo sombuso.
Ingozi ekhona inkulu kakhulu ngoba labanye abantu balamahloka, wena uthi hayi asibambisana neni kulihloka leli. So ngaleyo ndlela kuqakathekile ukuthi siwubambe umlilo lo ophethwe yiZMC, sithi hayi madoda sisebenzeni ndawonye for the good of ama-journalists, for the good of abantu abanjani abazazuza izindaba ezivela kithi. Ngoba ekugcineni alibana singenzanga njalo sizihlalele thina, bazabuya lo mthetho obuhlungu lenkemba ozakwenza ukuthi abaningi balahlekelwe imisebenzi yabo ngama-journalists, ezinye izi-newspapers zivalwe, ezinye zinjani. Kodwa nxa sisebenza ndawonye kuzadeda ubukhali baleyo nkembe engiyibona abeyiphetheyo.
Kuvunyelenwe kulo mhlangano ukuba njengoba i-Media Regulation Draft Bill isalungiswa ingakabi ngumthetho, kumqoka ukukungenisa konke okuqakathekileyo okumele kulandelwe ukulawula uhlangothi lokuthapha indaba elizweni, ukuzivala izikhexe ezingasetshenziswa nguhulumende esebenzisa uhlangothi lwe-ZMC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.